Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 10 kuMfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu babili babulewe ngumkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngumunye olahlekelwe ngumfowabo, umfirstborn yangekhaya.
Ubulawa kowesifazana eMnyamandlovu kucaphula abantu abaningi abathi kumele kuvikelwe abesifazana sonke isikhathi.
Kulabantu abaningi abakhontributhayo emfendiyana.
Ukansila wedonsa esilobela uthi abantu sebewazi kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Sisavule isolokhozi, sisabhekile nje ukuthi abantu bazivikele, bazinanzelele.
Sizahlaziya ukubulawa kwabesifazana abajadileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude.
Sizalethulela njalo ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bafika phose amakhulu ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,636 asebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebabanjwa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 125,000 sebephephe kumkhuhlane lo. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebejove okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezimbili 2.4 million Leon sebejovwe okwesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibona ukuba kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 238 million asebehlelwe batholakala bele COVID-19, kwaphupha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.8 million asebejovwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula amabhiliyoni ayisithupha 6.4 billion. Akusizwe ukuthi abantu kobulawa abaxoxelo ezachisa sibanda bathini ngomkhuhlane we-COVID-19.
Mina igama nginguwanda, abanye bangazi nginguthando Nkomazana.
Yebo Nkomazana. Sihlangana nawe lapha-ke silokhu sibhotabhota la si-Studio 7.
Okay.
Sibona-ke ukuthi kwenzakalani ngomkhuhlane we-coronavirus. Wahlatshwa yini wena?
Mina ngahle ngaba ngokuqala esizibeni kuzokuthiwa hhayi sokuvuleka ukuthi abantu bonke ordinary people sebengahlaba. Ngase ngahlaba lakinapho ngathi ngisiya ngisenza umsebenzi wami hamba ngomsebenzi ngathola behlaba esithi council esithi hom. Ngase ngayenza umsebenzi ngaphuma lapho ngathi ngajoyina ilayini ngahlaba.
So wahlatshwa zombili?
Sengahlatshwa vele zombili.
Ngizwani emzimbeni?
Ngiqine okomntulwane onathi umuthi weqolo. Ngomunye olahlekelwe ngumfowabo, umfirstborn yangekhaya, mhla ka 7 July usithile wayeadmitwe lapha eThorngrove Hospital.
Wesizwana?
Yena waphungua etown, wakholapsa nje etown, kodwa hayi sakwanisa ukuthi simthwalele empilo. Abafika empilo ngale bamthesta bathola ukuthi hayi upositive. Basukuthi hayi hayi admitwa ke eTonko.
So lobunzima onganani umfundi esibhedlele zobuhlungu wawusenesi kumbona bawungenelisi.
Yeyi ndoda angazi ngikubona okunjeyani. Ngangisesaba kodwa ngathi silindi ngibeletha. Ngangingomunye wangikhona owayehambe siyambona emphathele ukudla sike sishiye ngewindi. Zimlunguza ngewindi sikhatshana sihlaye i-distance, i-social distancing. Yike ngubone khona
elele embhedeni. Bamthathela ukudla bayemnika.
Kukhanya kumehlula futhi lokudla khona ngale. Amanesi bathi baye bazasala bemncedisa. Unfortunately ngelanga lesi phezu kuthiwa hayi sokwehlulile.
Mnumzana umani igama?
Mina ngithanda kaseke.
Ethanda kaseke, ngiyakubona lapha ke uyabhotabhota, kwenzakalani, wenzani empilweni?
Hayi mina ngisoma gate ngiza ngama gate.
Washatwa yini?
Hayi kwamanje angashatwa.
Ukhala ukuthi uzashatwa nini? Kumbe yesaba ngilonga sozihlatshe lawo.
Hayi ngizashatwa, ngizashatwa.
Awesabi kodwa. Hayi,
hayi, hayi.
Awesabi. Abahlatshwe bathini bona?
Ah, abahlatshwe bathi kona nje u right.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo.
So far angamboni.
Akwamboni?
Hayi angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngiyikuzwa kuphela.
Akwamboni ogula ngawumboni unjani?
Hayi angamboni.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa labanye abantu kobulawayo ngomkhuhlane we-COVID-19. Lingakhohlwa ukuthi silethulela indaba ezinje enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu. Clifford Phiri owabulala umkakhe uMaggie Ndlovu eplazini leWoodcroft eNyamandlovu ngoMpandula ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Amapholisa athi uPhiri odabuka eNyathi wabulala uMandlovu ecabangela ukuba usedandana nenye indoda. Athi uPhiri wamtshaya ngogodo wamephula amathambo amaningi engakaphoseli isidumbu sakhe emgodini omdala. Wabanjwa ngabantu bamusa emapholiseni. Ngosuku ebothiwe wahanjiswa lapho ayehlala khona loMandlovu nalapho waphosela khona isidumbu sakhe. Wakuxokozela okumangalisayo ngalelo langa abantu befuna ukumsusela amanqa besithi wayencediswa ngesinye isakhamuzi.
Bangacanga ukuthi kumngane wakho ngkwenye ungamisplace inkulumo uthe wawuhamba laye wawuhamba laye mani wawuhamba laye ungaphikisi ukuthi wawuhamba laye wahamba wanatha laye inkengo ungaphikisi wawuhamba laye wamesaba but manje kathi indaba emisplace istatement wawuhamba laye wamesaba.
Abantu abaningi bayakhala ngesehlakalo lesi besithi uPhiri wenza ihlazo. Umnumzana Mabuto Sithole ngomunye wabo.
Imfa kadadewethu lo wabhubhayo buya ngobaba uPhiri laphana. Ngathi akhangela mina kulabantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana. Ngoba nxa ngithi ngiyalandela ngayilandela siri kakhulu indaba leyana yokuthini kukhanyakala lapha esuka khona wagada itruck. Itruck yona leyo wakasukulwa etruckini. Kuyona le itruck yona leyo wakasukulwa khona. Ngakukuthi yena unikazi wetruck kumbe udriver wetruck lo wathatha amanyathelo. Ngakuningazange kwenzakali. Ngakazange ngasichiye. Lo dadwethu ngakazange asijika buhlungu kanje. So njengomphakathi la siyanqusukana ngasiyasukuma nxa sibona i-violence eyenzakalayo nje kumbe next door kumbe emzini wakho sukuma uthathe inyathelo masinyana kungakayenzakali imfa.
Umnumzana Sikhumbuzo Omlalazi ulombono ofanayo.
Njengamadoda kumele ube yi-security kakhulu uma usungumuntu ongumama noma abantu bakho uyefuthe security ukuthi uma eseduzane nawe afeel comfortable and safer around you.
Ngambe kwenziwa yini ukuba abantu babulale amakhosikazi abo? Siyaqhubeka ngodaba lolu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Umthuthuzi omkhulu welizwe leZimbabwe uMnumzana Kumirai Watts uthi uhulumende uzabopha abantu bonke abathenga bethengisa imali ongekho emthethweni. Uthi abantu laba benza kungathengeki kahle imali emkambo wezimali ngoba selithengiswa ngemali ephezulu idola leZimbabwe emkambo wensita lapho elibiza khona amadola amakhulu 200 kudola elinye lakwaleMelika. Emkambo kahulumende idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe angamathumi ayisibica minemibili lanhlanu 85. Kusanda kuvezwa amagama abantu okuthiwa bathenga bethengisa santando amadola kweleZimbabwe. Abasanda kuvezwa amagama emphakathini kabasavunyelwa ukuthenga imali njalo lokusebenzisa umakhalekhukhwini okweminyaka embalwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lonkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Osikhatheleni babayenza izinto zikhwele every time nxa irate ingakhwela ku-black market kuwosikhatheleni. Yikho kuyabe sokusenza ukuthi le mali ezitolo lapho esithenga khona izimpahla okunjengokokudla yonke into nje siyithengayo ibe sisuke siba le ntengo ephezulu. So mina ngibonani nxa uhulumende bengabotshwa made kungaba ngcono i-Zimbabwean currency esingathi i-RTGS dollar isingahlala ime one ndawo ibe stable ingabi lokhu ikhwelakhwela ngoba osikhatheleni yibo bayenza ukuthi nxa every time bona bekhweza ama-rate kusuka kube lokukhwela kwezinto futhi ezitolo. and sesikhangela khathesi ukuthi i-RTGS dollar versus i-American dollar, i-US dollar nxa uhamba emkamba omnyama emkambeni wangaphandle wakosikhathelene babe sithi i-1 dollar nxa uphethe ama-bond esandleni, i-1 dollar uyabe uthola imali engange-140 bond. But nxa sokuyi-RTGS useza ama-transfer, i-1 dollar babe sithi 170 RTGS, okuyikuthi kungaba ngumbono okuhle nxa bengabotha, kungabi khona i-corruption yamapholisa yokuthi bayabotha badize baphinde bafune.
Unkosazana Pretty Mpofu ngothenga ethengisa impahla koBulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Liberal Market Solutions.
Abantu abathengisa izimali zangaphandle kwelizwe emgwaqweni, izisebenzi nje, izithunywa, gabalani lokuthi imali yakho nayizizwa ngaphi? Ukubabopha akuncedi lutho, ngoba abanikazi bemali bacatshile. Ngibona ngathi mina yobudlalisa isikhathi, ugono wakwenza kwakwenzakala ukuthi abaningi babotshwa kodwa akuntshintshanga lutho. Ukuguqula ukulungiswa kwemali lapha elizweni ikuntshintsha imithetho eqondane lebhenki enkulu yeZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho besixoxa laye eseHarare. Kusenjalo abantu abaningi ebulenjini bokuxhumana bathukuthele kulandela okwenziwe ngumnumzana George Kubamatanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali zelizwe. Uphume kumabonakude esithi uzanika imali eningi okwamagama obecula ngesikhathi ethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eHarare. Kubikwa ukuba uGubamatanga laye unikwe imali eningi yokuyabukela iqembu lenguqu alithakazelelayo ele-Arsenal eBritane. UGubamatanga utshele iphephandaba leThe Standard ukuba wenze idili elikhulu ngoba unemali eningi njalo inkomo zidlana uboya epulazini lakhe. Uthi kuqondile ukuba azikholisele loba ilizwe libhekane lokusilela kwemali lokunye. Abanye abantu ebulenjini bokuxhumana bathi kumele achiye umsebenzi ngoba wenze okuyangise ilizwe leZimbabwe elabantu abathwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho ongathuthuki ngemfanelo. Kasenelisanga ukukhuluma laye uGubamatanga. Wezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansila wedonsa esilobela.
I-COVID-19 ikona Dube, ikona sibili, asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengobana inamba zangkhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa ke hayi, lokho sisavule i-solo course, sisabhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele.
Bakhona abantu yini abajova amajekiseni atshiyeneyo khonapho?
Lokho sibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe. Iviki eliphelele ngihambe ngayacela eZibagwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele i-mobile clinic ibuye izohlaba abantu nje business center kumachipisa. Hayi, bangilalela shiwa babuya bafika babahlaba abantu abaningi kakhulu. Abanye babeswela ama-second dose, abanye beswela ama-first dose. Hayi, babahlaba sibili. Kutshengisa ukuthi abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real.
Ye, gqiba khonapho baba Moyo.
Ikhona sibili, ikhona sibili. Laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokuthesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapho. Ama-test esiwaziwa siwazi ema-region angathi ba-testa kumbe ba-testa edrobheni angikwazi. Lapha nje idonsa yonke nje khonapha, hayi angaze ngibone bezothesta la. So siphila ngokwesaba ukuthi hayi, ole flu olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele, ageze izandla kakhulu, avale lo mlomo lamakhala. Ya i-COVID yasineke sithi ayikho Dube, ikhona sibili.
Wezemaphandleni namhla besixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansela wedonsa esilobela. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ukholo lwesiRoma wathunjwa ngamalucatshako lemali ngomnyaka ka-2017 usekhululwe. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-Voice of America. Abantu kwele Melika bakhangelelwe ukuba bazananza usuku lwabantu abadabuka eMelika kule-Indigenous People's Day ngoMvulo. Ngesikhathi kunanzwa ikhefu le-Columbus Day, abadabuka eMelika kabalinanzi ilanga le-Columbus Day elincoma imisebenzi ka-Christopher Columbus. So we see Kati says a massive. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngoClifford Phiri wethiswa icala lokubulala umkakhe uMegan Ndlovu eNyamandlovu. UPhiri okwamanje umelele ukuthoniswa icala leli emthethwandaba. Sixoxelwa unkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude ngoba umntwana lwani ubekibo umkhwenyana nguye bengoye kuza owaye phezusebenza. Bathi abadala bebelokhu bewabona ama-signs and symptoms, belokhu bethi anti uyakwazi ugogo wangeza ugogo wakhe ekhuluma esithi ngamtshela uMandlo ngathi anti uyakwazi ukuthi umkakho uvele uyachaya. Kambe ukhona umuntu osengaklasifaka ngokuthi uthi uyachaya ngathi utshaya amabele etshaya umuntu?
Kunzima
esigabeni kumuleke silikhonkhwe ngumkhwenyana. Kudala okwakuvele kuthiwa uzababona abanewethu. Abanewabo bomntwana la isigaba sonke seNyama Ndlovu besingesibanewabo bomntwana lana bekumele bammele umntwana lwakhe. Abantu beNyama Ndlovu, they let that girl down. Kwakungamelanga kwenzakale lokhu, kwakumele umfana lowana bamdiscipline before it gets too late, kumbe bambambe bamse emapholiseni ngoba uthabe kuhlala kusenzakala. Ama-communities ethu singawayekele sonakala so. Umkhwenyana kusithi ungamfice tshaya udadewenu, noma engaso dadewenu engumntwana wesigabeni wathathwa ngumuntu, umfice tshaywa ngulowo muntu. Abafana babethima apho bambamba umkhwenyana bamkatse bamkatse ukuthi vele esabe loba sebebodwa. But if we're not doing that, umalumakhe lo undoda lo uthiwa ngubani ubaba lo ungwenya, ungwenya evukele umntwana esetshaywa sokule trail yegazi, kodwa asuke lapha emzini wakhe ayengena engubeni alahle. Our communities sezonakela, ngifuna ukuqamba amanga. Konakele elizweni lapho ikonakala sibili lokho complete. Esikhathi sokuthi ahlaba umkhosi abiza abantu bazoncedisa nxa yenesaba umkhwenyana, abiza abantu bamncedisa, yena uyaqonda emzini wakhe. Uyangena endlini uyalala uzamelela ukuthi ezwe kusasa sokuthi umntwana akabonakali. Yena ebonile itrail yegazi, umuntu atshaya umntwana akhipha igazi elehlweni akho, and uyekele nje baqhubeke behamba bobabili ithi bayuyalala bobabili.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke mankonjeni. Ubambe khonapho-ke ungayikhatshana. Sizubaba uNtini, ungathini ngakhonokhu okhulunywa ngumankonjeni?
Kase esintwini babenxabelayo emtshadweni bethi mntanami engaza kutshaya umkhwenyana, yenza lokhu lalokhu lalokhu. Vele umntwana oyinkazana wayetshela ukuthi ungaze kwenzakaleni emtshadweni wabo umele ubekezini. So isintu esisikhathi lapho okuba le ngozi khona khonapho. Kwesikhathi babajuka ungabona umuntu okuthiwa ulolaka ekhaya esintwini zokuthi hawu bani ulolaka, hey bani ulolaka. But kokuyana yikho kuvumela umuntu ukuthi enze into ezingalangqondo ngoba umuntu sezathi vele bagenze ulolaka sezatshaya. Kwesikhathi ubaba lo uthe tshaya kube yingozi kambulayo. Kwesikhathi engxenye befuna ukutshaya njengehlala yenza behlale yenza, kodwa ngaleso sikhathi umbudoda into engayisiyo watshaya ngento engayisiyo, then wasezama ukuthi evale ingozi zisajikele lapho ajikela khona. But hayi, yinto embi kakhulu le yenzakalayo. Ungabona umuntu etshaya umkakhe kumbe etshaya umntwana, lingabukeli ngoba ngelinango uzoba yingozi enkulu.
Mankonjeni, pho-ke nxa sukhangela kuya phambili kumele kwenziweni Mankonjeni?
Mina linto engifundisa ukuthi isiko lethu kwakuqala mbona ngani sokufikile esikhathini sokuthi ke sizame ukulikhangela silitshintshe. Ingoma yethu le yokuthi nxa sitshadiswa sithi kutshaya ubekezele kwathini, hayi mbona ngani sokumele sikutshintshe. Kudala umfazi kwakuthiwa ngitsho la sikisa ngenduku, wayengatshawa ngenduku, wayetshawa ngomqwayi lebhanti two kuphela akubulali. Manje khathesi ubaba lo waphethe emgwazini umamali wakhe, wamtshaya ngenkalakatha yogudo of which ayisomqwayi, sokulugudo. Amfazi ngowesintwana kachawa ngokuthi into kumele siyenze ukuthintsha amasiko wethu asifundisele abantu abethu abangamakaza ukuthi ahle abone ama indicators emuntwini ulaka lalo ludikodeta lulingani lukhona ulaka lokudawa kanti lolaka kodwa uyazikhuza ulakho vele ukuthi azibonele ukuthi hayi ngingalimaza umkami ngingalimaza umntanami ngingeke ngimfake isandla ngoba ngilolaka ngizonkile ungabona umuntu engekho njalo uvele funda ukuthi ufunda ama indicators ungabona sokufike bangento ukuthi ubona ngani usine lengozi yokuthi angabulala mbuza kubulala chiya ni bantwana abangamankazana izalukazi zazala zahawula chiya ubhinya uyekele ukububekezelela ubhinya uhambe uyedinga indoda ezakuthanda ikulondolozela impilo yakho yesaba ukufa kwakho ibone ukulahlekelwa nxa icabanga ukuthi ngingafelwa ngunkosikazi wami
sima lapha namdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Siphiwe Mafusthole ingcwethi kwezamasiko yesintu lo mnumzana Busani Mbusontini olandela ezamasiko ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
singanamasiko nobaba mkhulu babelo
Siya sizwe omanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo zihloze inkosi ezithandekileyo. Kulo njalo uhlelo lwethu olokuvuselela umoya njengoba ke ngihlala ngisho ukubana balutshwana abantu abangaphakamisa izandla bavume ukubana imphefumulo yabo yonwabile. Ihleli kahle imphefumulo yabantu ihlala ingathi idangele iwile ngenxa yodubo. Lenhlupho lemikhumbulo lemicabango yalokho okusikhangqileyo esiyakhumbula ukubana sigcine sibala kuleyana isonto sibala incwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli chapter 7 ivesi linye lika 57 siya ku 58 lapho esikhulume khona ngokuvalwa kwendlebe abantu bengafuni ukulalela iqiniso nxa usuvale indlebe wayekela ukulalela kulula ukubana le nhliziyo yakho ilahleke kuthiwa bamkhanda ngamatshe yebo kambe singatsho amatshe sibili ilitshe elitholakala egangeni silibamkhanda ngawo lawo matshe kodwa likhona elinye ilitshe esikhanda ngalo abantu ilitshe lelo lisukela enhliziyweni yethu libe selibonakala ngezenzo langenkulumo abaningi sithwele amatshe sikhanda abantu abalungile sibakhanda ngenkulumo zethu ezingakhiyo umuntu abangcono kulawe elisipho esithize uyamzondela inhliziyo yakho idinge ilitshe umkhande ngalo emphakathini kuningi esikuzwayo kukhulunywa ngabantu kambe inkulumo zethu kasiyo matshe akhanda imphefumulo ezithuleleyo imphefumulo eyenza ukulungana kambe namhlanje inkulumo kathi uzikhuluma kungasizimbokodo ezokukhanda abanye abantu ukuthi uyazuzana kulokho ngidinga ngiswele abantwana bathwalela abazali bayabakhanda ngamatshe ngoba kabafuna ukukhuzwa kabafuna ukulalela obaba bakhanda umkabo ngamatshe asuke enhliziyweni zabo umuntu ethi ngiyamqondisa akhohlwa ukuthi laye engxenye ufuna ukuqondiswa emsebenzini abantu bathwele amatshe bayakhandana bafuna omunye umuntu afe lanxa engasoze afe owokuyalahlwa kodwa uzwa ubuhlungu obufana lalobo uzwe umuntu ethi aya waze wangibulala nxa wenze umenzele ulutho olubi inkomo zingadla emasimini abantu sebekhulumisana umuzi ethi zingibulele engafanga ukufa lokho kungcwatshwa kodwa isithi ngaphakathi uzwa ubuhlungu kakhulu amatshe la esikhanda ngawo abanye sithini ngawo ilanga liyaphuma liyachona kuyahlwa kuse abantu baphathekile bakhanda abanye ngamatshe kodwa amatshe lana esephenduka esesiza kuye lowo maphosa ilitshe kuqala uyamuzwe sekhala ehlaba umkhosi maye abantu bangisukela asifunde nini ukuthi indaba yokuvala indlebe le lokukhandana ngamatshe kayisiyo ndlela kaNkulunkulu akusiyo ndlela yothando indlela kaSathane inyoka endala umqambi manga umnini wakho konke okungalungi kasikhangele imilomo yethu lenhliziyo zethu singakakhulumi ukuthi kambe kasiphosi imbodo zokukhanda abanye asikhulekele Thixo Nkulunkulu olungileyo sifundise ukwazi ukukhetha inkulumo zethu singabi ngamatshe okukhanda abanye
kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabantu
Lingali shona njani mthakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaikhobe namhla sixoxa lo Joy Rukanza Kanza umhlabeleli ovela kobulawayo kontuthu siyathunga sixoxa ngengoma yakhe entsha ephansi kwesihloko esithi Queendom sikhangela njalo usuku lwe International Day of the Girl Child olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu okwamanje wothi ngilishayela ingoma ka Joy uQueendom
My ladies, be warm right now. Leather. Oh, my ladies, be warm right now.
Yamuzu Joy uthi oh my ladies be woke right now. Ingoma ka Joy uthi Queendom.
Joy ngiyakwamukela kuhlelo njani sisona
Ngiyaphila unjani
Hayi ngiyaphila Awuthele umnengi ngale ngoma
Ingoma le yingoma engayibhalayo I think last year sasichona sisizwa ku social media kuze twa lomfazi sebulewe angathi kwinokwenza ukuthi abantu because of lockdown beqala ukushaya abafazi it happened around the time lapho engasenza khona music yami ngasazithi okay what is the best way in which I can send my messages out there around even though that have to do with abafazi and specifically like gender-based violence. It's available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, like my radio, like my channel, like my TV, like my Twitter. You can follow me on my social platforms. You can go to Facebook, you can go to Instagram, you can go to Twitter, you can go to Joy Rukanza.
International Day of the Girl Child.
Challenges that in our face at 7 months. Each and every time I face the challenge, academics were the reason why I left Zimbabwe and I went to pursue some amazing opportunities in America. And you know, I'm able to do certain things right now because of that perseverance, because of that hard work. So I'd like to appeal to all among Dubas and which no matter what sphere you are talented in, do not be fearful. I'm gonna sing the hook. For Queendom. It's simple. The chorus is like, oh my ladies, they walk right now. Hey, it's my queendom. Don't you dim my light. Ooh, ooh, in my queendom. You don't dim my light. Hey, ooh.
Hayi Zulu kanti abasithanda ukubonga uJoy Rukhanza ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Bona lokwa namhla sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela usuku lwe International Day of the Girl Child. Igama nguMaikove, wothi ngilishiye lilalela ingoma eka Joy Kingdom. Bye bye.
You're down in the trenches, Mr. Ramora. Now don't you worry about playing in my dolls.
Kuba lapha uthelo lwethu olwanamhlanje olivalelisayo ngoJeff Stube.